uPetru wesibili isahluko sesibili. Kodwa kwavela abaprofeti bamanga phakathi kwabantu, njengokuba lakini kuza kuba khona abafundisi bamanga abaza kungenisa ngensitha izifundiso ezichithayo, bephika inkosi eyabathengayo bezilethela ngokuphangisa ukuchitheka. Abanengi baza kulandela amanyala abo, langenxa yabo indlela yeqiniso iza kuthukwa. Ekufiseni kwabo imali baza kuthengiselana ngani ngamazwi obuqili. Ukulahlwa kwabo sokukade kusebenza phakathi kwabo, lokuchitheka kwabo kakuwozeli. UNkulunkulu kaziyekelanga izithunywa ezonayo, kodwa waziphosela esihogweni ezinikela emgodini yomnyama ukuba zigcinwe kuze kube lusuku lokulahlwa. Kaliyekelanga ilizwe lasendulo mhla eletha uzamcolo emhlabeni oweyisa uNkulunkulu, kodwa walondoloza uNowa owayengumtshumayeli wokulunga kanye labanye abayisikhombisa. Lemizi yaseSodoma laseGomora wayichitha ngokuyitshisa ngomlilo, eyenza ibe yisibonelo kulabo abeyisa uNkulunkulu. Kodwa wamophula uLothi olungileyo owahlutshwa yikuhamba okubi kwabangalunganga, ngoba lowo muntu olungileyo ngokuhlala kwakhe phakathi kwabo wezwa ubuhlungu emphefumulweni wakhe ngokubona lokuzwa insuku zonke izinto ezimbi ezenziwayo yibo. Ngakho-ke inkosi iyakwazi ukubophula ekulingweni labo abamkhonzayo uNkulunkulu, lokubagcina ababi ekuchayweni kuze kube lusuku lokuthonisiswa, ikakhulu bona abazithokozisa ngenkanuko ezingcolisayo bedelela amandla enkosi. Abalenkani abaziqakisayo kabesabi ukuhlambaza labo abalenkazimulo, kanti izithunywa lanxa zizinkulu ngamandla azo kazibamangaleli ngenhlamba phambi kukaNkulunkulu. Kodwa laba bantu bahlambaza izinto abangazaziyo, banjengezinyamazana ezingelangqondo ezazalelwa ukubanjwa lokubulawa. Labo baza kubhujiswa ekubhujisweni kwazo, bamukele umvuzo wokungalungi kwabo. Bathi kuyikuthokoza ukuminza emini, bengcolile, bebabi, beminza ekuthokozeni kwabo, bezitika lani. Balamehlo akhangele ubufebe, langayekeli ukukhangela isono. Bayenga ababuthakathaka balenhliziyo ezejwayele ubuhwaba, bangabantwana abaqalekisiweyo. Batshiye indlela eqondileyo, baduka, balandela indlela kaBhalami, indodana kaBhiyori, owayethanda inzuzo yokwenza okubi, kodwa wasolwa ngenxa yeziphambeko zakhe. UBabhemi oyisimungulu wakhuluma ngelizwi lomuntu, wanqanda ubuhlanya bomprofethi. Laba bayimithombo engelamanzi, lenkungu eqhutshwa yisiphepho, abagcinelwe umnyama omkhulu. Ngokuziqakisa okuyize, bayabayenga ngezinkanuko zomzimba, langamanyala labo asebephose baphuma ekuduheni, bebathembisa inkululeko, kanti bona uqobo bayizigqili zokubola, ngoba lokho umuntu ahlulwa yikho uyisigqili sakho. Uba emva kokuba sebephephile ekungcoleni komhlaba ngokuyazi inkosi yethu lomsilisi uJesu Kristu, babuye behilelwa bahlulwa yikho ukugcina kwabo kubi kulokuqala, ngoba ngabe kwabangcono kibo uba babengayazanga indlela yokulunga kulokuba kuthi sebeyazile bafulathele umlayo ongcwele ababewunikiwe. Kubehlele ngokwesaga esiqinisileyo esithi
inja ibuyela emahlanzweni ayo,
lokuthi
ingulube igeziswa ibuye iphindele ekuzibhixeni ngodaba.